Abahlohlele iqembu leMushuwane Stars nguBlessing Phiri kanye loEvans Kadema ukuthi abalitshayela emambuleni abeqembu leFC Platinum nguElvis Moyo kanye loNeva Tikere. Limpumela isho ukuba iqembu leFC Platinum selitshiywa ngemiklomelo emibili ngamaqembu abalisayele Chicken Inn kanye leLewange, wona ukuyowo mabili kuphela asenqobe kuyo yonke imidlalo emithathu esidlalwe lonyaka kusigaba sePSL. Iqembu leChicken Inn yilowo elihlezi phezu kwengalane lemiklomelo yethobamo nomunye okulinani eliphethwe liqembu leWange, kodwa abafana beChicken Inn bahlezi phezulu ngoba behlohle amagoli ayisikhombisa bahlohlwa kanye, ikanti abeWange bahlohle amagoli ayisithupha bahlohlwa kabili. Iqembu leFC Platinum lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo eyisikhombisa. Kusenjalo amaqembu alandelwa ngabaningi elizweni athele Dynamos kanye lele Highlanders aqhubeka eqhuba nzima njengoba womabili ekhephansi emidlalweni yangempela viki edlileyo. Iqembu leHighlanders litshaywe nge-2 kanyanga leChicken Inn, kuthi iqembu leHighlanders lona linqotshwe nge-3-1 liqembu leHarare City. Limpumela itshiye iqembu leDynamos lile miklomelo emithathu, kusithi eleHighlanders lona lile miklomelo emibili ngemva kwemidlalo emithathu. Iqembu leHighlanders libhekane loduwo lokuba abadlali balo bakhalele umsebenzi ngesikhathi kulungiselelwa ukuqala kwemidlalo yalonyaka, njalo umqeqeshi walo uMadinda Ndlovu uthi ungadlali kwabo kuhle kuyisibonelo sokuba kabalungiselelanga ngemfanelo.
Iqembu leHarare City lisikhulele njalo, ngizaphinda ngitsho njalo ukuba ukungalungiseleli ngemfanelo imidlalo yalonyaka yiyo imbangela yokungadlali kuhle kwethu. Impumela le iyisibonelo esokuba asingeke siqhube kuhle nxa singalungiselelanga ngemfanelo, njalo ifana lecilongo elikhala litshela wonke nje olilunga leqembu ukuba kumele sivuke emaqandeni.
Emdlalweni walo olandelayo iqembu leHighlanders izadlala lele Triangle lona ile miklomelo emine ngemva kokunqoba kanye laba ngutshiki lobhanqa kanye lanqotshwa emdlalweni wowodwa. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe liphindisele ukuvinjelwa ukuyadlala kumidlalo yokudinga intshantshi zezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni laseNgilandi lonyaka, elakwenziwa ngele United Arab Emirates nyakenye ngokutshala eli qembu lezivakatshi kumidlalo emithathu yohlobo lwe-One Day International. Kusele umdlalo wodwa ozadlalwa yilawa maqembu kusasa, okutsho ukuba eleZimbabwe yilo eselinqobile loba lingaze linqotshwe emdlalweni wakusasa ozaqhutshelwa enkundleni yeHarare Sports Club. Emdlalweni wakuqala odlalwe ngolwesithathu olwedlileyo, iqembu leZimbabwe linqobe ngama-wicket ayisikhombisa, kwathi kowesibili odlalwe ngolwesihlanu linqobe ngama-runs amane, kuthi kowesithathu odlalwe ngensonto linqobe ngama-runs alikhulu lamachumi amathathu lanye 131. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanjini.